Sawona sithandekile, mina ngulindwe maphosa. Into engingayitsho ukuthi lami ngiyabonga ukuthi khona phezulu kusebenza wami wonke bengikwenza eParliament okweminyaka emibili edlulileyo, labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena eParliament njalo ngumuntu lami osakhulayo, ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuParliament yena ngokwayo, ngoba even abakhokheli betheka ungeni iParliament uyatsho layo ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So nami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethelezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethelezi isikhundla bephuma?
Man, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla. Ngoba into eyenzakalayo sithandekile, njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke owe-MDCT kabuyele ku-2014 ayethathe isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangiwuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho, ungene nini kwezombusazwe?
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka-4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka eBeitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibili ngisesemncane, ngisigase ngo-2000. Sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitshe elifikileyo, ngagijima ngazokuma mbijana phakathi kwesikhathi ngisayenza okunye kwesikolo, then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engikiyo sengibhuqe ngabhuqe zombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.